abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID. So sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze. Izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba upresident uDouglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi ethathela kusukisela izigaba ezinjengabo 2002 kusiya kubo 2008 isinqoba sisenza i-constitution entsha ebeka njalo umbono ewuveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze silandela ezinyathelweni zikababa owasitshiyayo upresident uMorgan Richard Tswangirai. Njalo kube lezi khulumi ezibalisela uvice president umama uKhuphe uchairman webandla uMorgan Komichi kanti obonge abantu nguvice president ubaba uMdzuri. Sibe njalo lezi thekeli ezibalisela zona ama alliance partners ama members MPC alliance njengokufunjwa kwayo ngo-2017 ngubaba uTswangirai. Wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona. Ebekhona ke wonke amabandla, ibandla kade lingekho ngele Transform Zimbabwe elikhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi, kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumelo esivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor uLovemore Maduku.
Bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene? Njalo ungatshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxusiwe kucelele MDC Alliance?
Akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza iMDC Alliance. Ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa mfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangatshisa usiba lothendele kube lokulwisana, ngoba behawukela ukuthi kubandla leMDC khathesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale kupolitics kusukela kupresident oVice President chairperson nje khonapho akade kungani kuyahlupha sivela kuCongress. Kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzela ukuthi balethe inguquko kubantwana beZimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuZANU PF. Ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo elizenza MDCT Alliance kumbe bathi bangobani abafonywa ngo-2019 kodwa labo sebefuna uku-celebrate 22 years. Yebo kambe siyabe sikufisa ukuthi ngabe bayabakhona, ngoba thina kasixotshi muntu, kasilwi lo muntu, silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yi-constitution ye-MDCT. I-constitution yebandla yiyo etshoyo ukuthi umkhokheli ngubani.